Indaba yesibhamu lapha eAmerica ayisiyo ndaba elula ukuthi ingaphongulungiswa nje kalula kanjalo. Isizathu esingesokuthi khona ukuba lezibhamu, ukuphatha izibhamu kusemthethweni weAmerica, nxa singakhanyela ethiwa yi-14th Amendment, the right to bear arms. Inkinga esiba khona-ke okubangela ukuthi khona kube lokudutshulwana malanga wonke, okokuqala ukuthi khona ziningi izibhamu lezi eAmerica. Ziningi kakhulu. Yikho-ke nxa njengoba ziziningi kanjalo, kutho ukuthi khona abantu abaziphathayo, abanye babo abaphatha izibhamu akumelanga babe bephatha izibhamu ngoba bayagula engqondweni sibili. I-mental health, nxa sikhuluma ngesilungu lapha, ayimanga kuhle emakhanda abo. Nxa umuntu ongasiye ephethe isibhamu uzasebenzisa ngendlela afuna ngayo.
Wona amabandla ezombusazwe ubona engadlala ndima bani ukuze kungaqhubeki?
Amabandla ezombusazwe akukho lula ukuthi khona bayingenele le ndaba bayilungisise, ngoba ukulungisiswa kwendaba le yikuthi izibhamu zibe zilutshwane ezitholakala ebantwini. Lokho akungeke kwenzakale kalula ngoba amabandla ayiwo asekela ukuthengiswa loku abamela izibhamu njengethiwa i-NRA balamandla kakhulu, bale mali kakhulu, njalo yibo abasupporta ama-Republicans. Yikho-ke akukho lula ukuthi ama-Republicans njengoba ethole imali eningi kangako le-support ku-NRA baphonga ukuthi nje hhayi bhasisa imithetho ezakwenza ukuthi khona nokwesulwa kwamandla kwabantu ukuthi babe baphathe izibhamu. Yinto enkulu eyenza ukuthi khona ama-Democrats lawo baye ngomthetho bayenza ukuthi khona izibhamu zingatholakali kalula kanjalo. Akukho lula ngoba emthethweni yindaba efuna ukuthi kulungisiswe, kuyabe sekuye kulungisiswa umthetho, i-constitution ngokwayo eba yiyo esetshenziswayo nxa abantu besithi izibhamu kumele baziphathe kanje.